ini ndini Tanono Kawande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.
So kuisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Alifuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 15 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamgcinisihlalo webandla lesisi umnumzana Job Sikhala ubuthiwe izolo esetheswa icala lokuphehla udlame oluqhamuke esililweni sika Mo Blessing Ali enyathime. Ilizwe seliphakathi kokukhala njalo kulandela ukubhubha komunye njalo owake waba umkholi webutho uMajor General Sydney Bebe.
Akuselakali lapho kukhonjelwa khona ukuthi kungabe kulomthakathi ongenileyo. Kuyatholakala.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eToro Otso Sun Development Trust ithi ikhuthaza uhulumende ukuthi aphathise inhlelo ezigoqela ukulotshwa kwengwalo zolimi lwabo lona olubikwa lungabhaleki lula ngoba lwehlukile lezinye indimi.
Bekungakhulunywa kakhulu ngamatshwa vele lolimi belungazakali, kodwa sithe sesiqalile yona le nhlanganiso kwasekuqala ke ukuvela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamgcinisihlalo webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Job Sikhala ubuthiwe izolo kulandela udlakela oluqhamuke enyathime izolo esililweni sika Mo Blessing Ali owabulawa ngesihluku. USikhala nguye njalo igqwetha lika Mo Blessing Ali. Izolo ebusuku imota indlu lesitolo sesiphathamandla sebandla lesi-CCC umnumzana Odious Makamotsi kubikwa kuchisiwe. Lokhu kulandela ukuchiswa kwendlu zeziphathamandla sebandla leZANU-PF emini izolo ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla lesi-CCC. USikhala utshele uEzra Chisas Banda weStudio 7 ecingweni esesitokisini seHarare Central izolo ntambama ukuthi mpela uvalelwe.
Zeka Mo Blessing Ali lives.
Where are you now, Job?
Harare Central Law and Order.
Are they detaining you?
Yeah, so I'm watching again.
Forward exactly. What is the charge?
Inciting public violence.
Are you alone? They arrested you alone?
Yeah, I'm watching as well, yes. I did.
All right, my brother. All right, keep me updated, please.
Yeah, Father very publish and do.
All right, thank you.
Yeah. Now for news, why you go yet? Because for little lawyer, is why if you like a Zimbabwe, so you may rest not that cold.
All right. Okay. Thank you. Thank you. Too.
Yeah.
Thank you.
Yeah. So Zababamba, Lavana, Wangu too.
Zababamba. All right. Sharp job. Sharp.
All right,
kulungile. All right,
dude, sharp. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthe amapolisa asacwayisisa udaba lodlakela enyathime njalo azethula umbiko ojulileyo ngokuya kwesikhathi. Indodana kamuyi uSilence utshele kade bebuthene izolo esililweni sikanina ukuthi sebesesabela impilo yabo ngoba besethuselwa iziphathamandla zebandla leZANU-PF.
Takauya tikaudzwa mashoko ekunzi pano hapachagarike. Inini wacho ndakutotyawo kuziya kuti ndogara kupi. Sisi vangu takutotya hatisi kuziya kumba kwatogara chaiko chaiko manhamba akatorwa. Saka hatichazive kuti toenda papi nekuti tine mashoko atakaudzwa nevakuru vemuno. Zvikanza hamuchazopagarizve pano.
Umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa laye obesesililweni lesi izolo uthe kusobala ukuthi uAli wabulawela ezombusazwe. UChamisa uthi kuyamangalisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyazithulela ngemva kwesihluku esingaka. Ngesizwe amazwi kaChamisa.
mbatsa
aura hazvisi hapana doubt yekuti akaurawa hazvisi doubt yekuti akaurawa nani hazvisi doubt kuti it is politically motivated. This is a very bad indication of the elections in 2023. It tells you that the darks of violence, the darkness of violence, and the dark clouds are gathering. Munangagwa hataurini nyaya. Kune dzimwe nyika kana kwadai mutungamiri wenyika pakafa moneni paya vanobuda vataura zvinhuzvova ani mapanza ipa zvatiri kuona apa handizvoko.
Avasekeli bebandla lezanu PF bake bazama ukucitha umbuthano kade ukhona izolo kodwa behluleka ngoba abalandeli bebandla le-CCC bebavimbile izolo ebusuku kubikwa bese kugcwele amapholisa. Ilizwe seliphakathi kokukhala njalo kulandela ukubhubha komunye njalo wake waba umholi webutho uMajor General Sydney Bebe. UBebe ngowesithathu olesikhundla sikaMajor General obhubhe kumaviki amathathu asanda kwedlula osekudale imibuzo eyinsindabaphenduli. Kwaqala ngoGodfrey Chanakira kwalandela uSikhulule Nyathi. Bobathathu bebele sikhundla esifanayo njalo bebele minyaka yesithupha lanye 61. Kambe kungakusenzakalani? Sixoxele walwa impi yenkululeko ekuvuyo leZebra umnumzana Max Mkandla uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya lapha sokulohlupho lapha ngokube silahlekelwa ngabakhokheli especially kakhulu bona laba i-H group yabo laba bonke 61 and then with those A-rank ayiyo yona kumbelandelana so ngazani ngamaphahla ngibabuhlungu kakhulu siyalahlekelwa ongaboniyo kaboni kaphaphame kusiye kusethusa kakhulu ukuhamba kwe-leadership yombutho yebo kambe ngoba kuthiwa ngomume Major General ema retired this and that. Tina njengombutho we only retire ngokufa. Esikwazi ukuthi khona uba disarmed kuphela ezandleni ukubeka isikhali phansi but in knowledge and in thinking and experience kuyabe lokho kukhona lapha ekhanda la. Kuyabe lokho kukhona embonweni yethu. So bafebare bancinyane kakhulu bafulathele ilizwe bebancane kakhulu. Ngiyehluleka lokuthi ngikhulume ngakho ngoba ngihlengezele inyembe zincane bona abafowethu befulathela ngesikhathi befunakala kangaka. Silahlekelwe kakhulu ngamaqhawe lawo kuyethusa ukuthi imbangela ivela ngapi lapho kulahlekwe khona umuntu egumeni ngezomdeni akuselakali lapho kukhonjelwa khona ukuthi kungabe kulomthakathi ongenileyo kuyatholakala so lapha lakho lekho njengoba ngisizwa abanye kudini lapha bathi bona mhlawumbe ama vaccines lawa abahlatshwayo ba reacta kuwo yikho lokho ngabe kubangile ikukhuluma kwabantu khona lokhana kokucabangela ukuthi enqinyi lokho kanti ke isikhathi sikaNkulunkulu mhlawumbe siyabe sesifikile kodwa ke asonto esingayikhangela kakhulu asikhangeleni ngokuthi kanti kwini osokungenile salahlekelwa kangaka la ihulumende kumbe upresident la ikakudingisise lokuthi walahlekelwa ngumbutho wakhe awuthembileyo kangaka kuyini yibo labo esibakhangele ukuthi ngabe amxhasa laphana lalaphana bexhase lesizwe ukuze lazi isizwe sibone ukuthi silabakhokheli baso.
Yona inhlonipho abayiphiwayo bona laba uMajor General abasichiyayo uyavumelana layo yini
kulokhu ke okunye lokho ukuthi khona ekugcineni kakhe laba bafowethu yeyi kabagcinwe sibili ngobana ngamaqhawe lawa inhlonipho abayiphiwa nguhulumende ayithandabuzeki besingayitholi inhlonipho njengawena le kuhulumende wadlulayo linew dispensation le ayila Zebra kayila Zandla kayila kuthini iyakhangela ukuthi umuntu wenzeni ngesikhathi sakhe ilizwe leli ulenzeleni khona kuyena ukuphuma egumeni nje umuntu esiyalwela ilizwe lokhana already liqhawe yibuqhawe lobuyana yes ukuphunyuka empini namhlanje abantu bekhona ngamaqhawe esizwe akula qhawe kuthiwa ngele district ngele ward ngibe ngele province iqhawe liqhawe. So inhlonipho ephiwayo laphana abantu kabayamukele uhulumende lo khona lo utshengise inhlonipho, utshengise ukunanzelela ama contributions ayenziwa ngamaqhawe lawa ombutho. Uqhawe buza ngendlela ezehlukeneyo kusiya ngefield yomuntu ukuthi yena umuntu ebesenzani esizweni selizwe ebantwini. So ngalokho ubone kufanele akukhangelwa nje kuphela i-background yokuthi umuntu wajoyina impi. After that, what next? Benza lokho lalokho lanye baba ngama peacekeepers bahamba balombutho le endaweni ezichiyene emazweni achiyene besiyagcinisa ukuthula khona ngale okwathi yi-peace mission. So ngalokho ke ngibona ngazani kulungile khona khona okwenziwa nguhulumende ukuthi bephiwe inhlonipho yobuqhawe belizwe.
Alo ke ngumnumzana Max Mkandla owala impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eyeToro Otso Sun Development Trust ithi ikhuthaza uhulumende ukuthi aphuchise inhlelo azisungulayo ezokuphathisa abantu bohlobo lwesisan kumbe tshwa abatholakala eTsholotsho lePlumtree. Inhlelo lezi zigoqela ukulotshwa kwengwalo zolimi lwabo lona olubikwa lungabhaleki lula ngoba lwehlukile kulokulotshwa kwezinye indimi. Lokhu kwenzakala umongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelelwe ukusungula ngokusemthethweni lamuhla umhlangano wendimi ezithiyeneyo we-Language Conference eVictoria Falls wokuthuthukisa indimi ezikhulunywa elizweni ngokusemthethweni. Indimi lezi ezilithumi lesithupha zibalisa isiChewa, Chibarwe, English, Kalanga, Khoisan, Nambia, Ndau, isiNdebele, Shangani, Xhosa, Sign Language, Sesotho, Tonga, Tswana, Venda, lesiShona. Umqondisi weToro Otso Sun Development Trust, umnumzana David Ndlovu, uchasise okunengi ngasebe kufezile kundaba zolimi lwabo.
Thina sinhlanganiso eyaqalwa yiwo amachwa sincedisana laphana nalaphana. Ulimi lolu lunzima kakhulu ukulubhala. Kodwa ke isifiso sethu vele yiso sona leso sokuthi ngani nga kungavuselelwa ulimi kuvuselelwa amasiko. Uyakhumbula ukuthi vele kudala ngale kuka 2010 bekungakhulunywa kakhulu ngamachwa, vele lo limi belungazakali. Kodwa sithe sesiqalile yona le nhlanganiso kwase kuqala ke ukuvela ukuthi eZimbabwe silabantu okuthiwa ngamachwa. Esikhathini nje sinengwaku uhlala kukhulunywa nje ukuthi hayi kulamasili abantu abathanda inyama ukudlula bonke abantu, abantu abahlala egangeni mabe bona imoto ababaleka. Kodwa sizamile ukuthi konke khona lokhu sikuchithe, sakuchasisa nje ukuthi hayi amachwa bangabantu nje bayafana labo bonke abantu eZimbabwe, and khonoko kukhulunywa ukuthi hayi ngabantu abathanda ukuhlala egangeni akusiqiniso. Kathesi ke kusukela khona phana ngo-2010 kuze kuyefika namhlanje sesilabantwana mpela abaningi asebehambile ezikolo, abaningi sebebhalile u-form 4. Ngikhuluma kanje silaba ngu-3 abase-university akade befisa kakhulu ukuthi ngani bangalufunda lona lolulimi, ngoba ke uhlupho olukhona ukuthi kakho umuntu ongalufundisa. Kanti futhi silabanye abantwana sincedisana lohulumende abase-national park asebengama game ranger, silabanye futhi abantwana abathathwe yi-prison service ngiyacabanga ukuthi nje njengoba uJune siyaphela labo kuyabe sekule pass out impela. I'm sure inumber wakhona iyafika bo 20 yabantwana besikhweni abazabe sebengamagajele. So ke lo hulumende hayi thina siyasebenza kukhona lapho lalapho nje ukusilela khona okokuthi mangakungalungisiswa hayi cabanga ukuthi konke kungahamba kahle.
Uhulumende uyayiphathisa yini inhlanganiso yakho ukuthi ifeze injongo yayo, njalo yiziphi inhlelo eselizo lisungulile ukuthi lithuthukise impilo yabantu la.
Masikhuluma ngokuthi uhulumende uyaphathisa yini. Hayi kuzima ukuthi ngitsho, kuzima ukuthi ngitsho. Kodwa ke engingakutsho nje okuncane ukuthi ekukhulumisaneni kwethu lo hulumende kuye kwaba lohlelo la uhulumende ayathuma khona ama ministers njengokuthi ubaba umhlonishwa uJulai Moyo bake bafika lapha lomhlonishwa uKen Mathema esase ngumminister weEducation bafika bazozwa izikhalo lenhlupho esihlangabezana nazo bazinikelela mpela ukuthi hayi bazasisiza ekutheni sivuselele ulimi lonalolu basincedisa futhi kakhulu ekutheni kuvuselelwe amasiko ngokuthi kube khona induna kube khona induna induna seyakhethwa isikhona kuthi khona lokhu kwasijabulisa kakhulu kwase kusitho vele ukuthi kathesi kuzaba lula ukuthi kuvuselele ulimi lonalolu kodwa ke okunye nje okusilelayo ikuthi kube lezinto mhlawumbe ezingasetshenziswa ekutheni kuvuselele ulimi lonalolu phecelezi lokho esingathi ngama resources asilakho thina kuyavele kuyasilela kakhulu okunye mhlawumbe engakutsho ukuthi uhulumende through iMinistry of Education ube seke wasithinta wathena uzathumela ithimba labantu esizahamba labo sike siyehlala mhlawumbe iviki noma amaviki amabili sibhizi sicubungulula ulimi lonalolu ukwenzela ukuthi siqale ukubhala izingwalo ezingaqala ukufundiswa kuma ECD la kubo ma primary school ukuze kuyefika mhlawumbe esecondary so sisalindile ke ukuthi sibone ukuthi khona lokho kuzaphelela ngapi.
Lo ke ngumnumzana David Ndlovu umqondisi wenhlanganiso yeTorotso Sun Development Trust obexoxa ecingweni leStudio 7 eKwaBulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Yabo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba achiyeneyo. Iphepha ndaba le Chronicle lidaba lokuthi iCommission kaHulumende elwisana lenkohlakalo eyeZak ithi kulabantu abangamachumi amabili lambili abacwayisiswayo ukuthi bathola inotho yabo njani njalo ngokusemthetheni na. Isiphathamandla seZak umnumzana John Makamure uthi bacwayisisa inotho yabantu laba abangaqanjwanga amagama abathiwa balenotho edlula izigidi ezingamachumi amabili lambili US $22 million. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi izikolo zamaboarding sezitshele abazali ukuthi bangezelele imali abayibhadala kuqala ithemu ngokuphindiweyo kabili besithi indleko sezikhwele ngesilinganiso esifanayo. Okwamanje sengilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 makhiwa mahle binjani makhiwa ami baba ababala izindaba ezimnandi esizizwayo sokungani luluthi luthiluka lwenyosi hayi hayi yasibalela madoda hayi ngani ngahlala injalo lizibale sili kakhulu ya hayi ngiyabonga kakhulu lami bakithi hayi linti nje ngibona kungumbononya umbononyana kwami lapha mani ngubona mani hayi izimbagwa so zilunge madoda aso zilunge iqiniso lihla hayi lokhu kusikhohlisa ukuthi izibe izibagwa zalungaso ngoba akatizibona ukuthi bekhetha lapha ngamasotsha uzothi isotsha lingene kati bathini ukuthi bekile abanye labo bengene kati ukuthi ilizwe lingabuswa ngamasotsha ngendaba yokuthi abantu bakhona abanye abantu abafundileyo baningi baningi abafundileyo labo bengene kulabo bahlale bengamasotsha befile ebusotsheni bethathe intsentsheni besebusotsheni kati into enkulu bafuna ukuthatha zonke izikhundla ngabantu abanjani hayi umbuso kamnizalo umnaka kwa hayi angikwazi ukuthi unjani mbusho wakilu. Ikiso letu mbusho kabrota luwa. Haa matota. Hai. Hai mina mwente njibona lapana lapana siyakona lapana. Haa baza mchawu kuu. Uza sale kamisile wa mchawu kuu. Ya. Uza sala panze sesele lukukamba sube mte mchawu kuu. Maaleli kwa lakangaga. Kwa kisi tuwawe kikimeze ike wale eze kache chupe kwa lali. Asazu utate suza kwa kachanga. Hai. Na sisi tini walumu tulu. Aluwa kwenza gala bagiti. Hai. Mwazu utu ntuto mfano kungani lukula kukua. Age kukweze kakwezi masinyane manu kweze kukwe kukene. Si hivoni kutienye zanjana. Hai kwa mtala mtala se kukile umane. Hai. Nami yunyabona ngangu kakange mtala lagi misi. Hai mtu mtala se kukile. Nkwela li vale kama oti yangu. Luma watumeze laka ni aluwa vale. Angaviti inda. Hai kumbe nyapamba nisa. Hai matweta. Ligedu wabale. Ligedu vikuche mtu talo kutientene minafta yenga esiyo. Thank you.
Good morning, livuka njani Zimbabwe muhle, mthokozo muhle, mandabela mahle, khona ngapha ke eDandanda, linjani khona ngapha ke Khwekhwe, salibonani lonke kwaBulawayo, eBotswana, South Africa, salibonani khona ngapha UK, linjani lonke maZimbabwe mahle, ngihlekisa le ndoda lethi sisazokubona ukukhula eZimbabwe, uqinisile lo bakho, sisazokubona ukukhula lapha nekhaya, bese ngidlulisa nami ukukhathaza ngokukhulu ke ngamazwi kaGawule. Ngazi noma ngithi ubaba uGawule ubani ngendlela akhuluma ngayo ngokulahla kwayethu ayizamala athena into zakudala lezi abana abazingeni bona bazilude ngokwakudala lokho. Ukhuluma kanjani amazwi anje ungumkhokheli ungusaziwayo eredweni emsakazweni omkhulu kangaka Studio 7 lapho zwiwa khona ngabantu bonke la ngitsho nangemuli yakhe wethu ayizamala bamuza maye khuluma. Ukhuluma kanjani amazwi anje ukuthi walahleka kudala lo abakwazi lutho la abakungeni bona izano PF kathi kwenze njani but hayi soyidumela masumpeni sekudumela masumpeni ziyakhala ke 2023 assignments of voter bakithi ababhalisileyo bonke asisukumeni labangakabhalisi assignments of ballots asivoteleni ke iqembu elizasiphatha ngcono sisibhathi kuzolunga kuzolunga assignments of voter
basakazi abahle abasazi beqiniso basaba Studio 7 yalibingelela igavulethi lika Jesu ngizembele kanye labalaleli balesi studio ngithi khona kini philani ngenkosi yethu bafowethu ya kulomuntu engamuzwe ukukhuluma lapha oliwovedi I'm sure lo muntu ethi khona yena uhulumeni uzangena ekupower kumele enanze kakhulu amawovedi kanti wena amawovedi sihlale ngamawovedi amawovedi wonke umuntu ozibaye iwovedi ngoba lami nginje ngangikhipha imali ngikhipha amabhroko ngikhipha izicathulo wonke amafamashu nginika ama gorilla wonke umuntu olisezimapha iwovedi abantu laba ngamawovedi into ebahlupha yinye bawo lenhlanhla bona ngoba nanku uhulumende umgabi wabanika ama 50,000 yazo la ma 50,000 ngaso ma bond kuyimali elisisindo kodwa oyale ngqondo ngayo impilo yakhe wayitshintsha kodwa bangayizithuta impilo yabo baqhasa ukuthenga grocery ngizinkwa ama biscuits izwitsi umuntu wakhohle ukuthenga inkomo wakhohle ukuthenga something okwempilo yakhe ungagenerate imali yibo abantu abahluphayo bona bani asithe kona wonke umuntu oselizweni liwovet wonke umuntu elizweni umcomrade hayi lokuthi kwa ukuthi ambula amawoveti siyaende khonokho lokusibela ilizwe kokubafowethu lokusibela ilizwe onto bathole imali enhle ukuthi abale ngqondo sibili bakhatshana kodwa ngale ngqondo bahlupheka yonto begale khona kabaphiwe imali ngohulumende. Hawu madoda, hayi ake sikeleni lokhu, sike sizinwayeni sizingcwebeni, hayi vele imibono yabantwana phela zwi, ngani imibono yabadala anisikhatshana. Ngiyabonga bafowethu.
Salibonani basakazi nabalaleli kwestudio 7, mina lami igama ngu-Adolf Shaba. Ngiyabonga kakhulu emsebenzini omuhle eliwenzayo. Ye, mina sengayibona manje eZimbabwe akula ndlela ukuthi umnankakhe uzoquma ngo-2023. Awungeke uvukele wonke umuntu ezweni usinde lento angekaza aphunyuke kuyo. Nanku umnankagwa uyalisa abafundisi ukuthandaza, uyalisa abantu kuyenza i-memorial service kamagayisa, ubopha abantu, bulala abantu. Ngempela nanku umfanekiso kasatane ngoba ma ungabheka uhambe encwadini kaLuke, Luke 10 verse 19 uthi usatane ulanda ukuzobulala, ukuzotshontsha lokudiliza. Konke khona lokho kwenzakalayo yizinto ezenziwa ngumnankagwa, so singakuthatha njengomfanekiso kaSathane. Izanu PF is a satanic organization. Vele anginangi ayilikho elinye igama engayiphayo. Nanku indlela okwenzeke ngakhona kumo blessing Allah sika siyizinto enjalo. Ukuthiwa umuntu umuntu uqunywa abe ngamapieces umuntu uyaziwa akabotshwa hayi asazi kodwa uNkulunkulu esimethemba ngoba uthi ungabulali
sawubona sawubona Studio 7 obingelelayo umazi wase sigabeni sasengwenyeni kotshaka le ekhezi mina ngibika udaba lokuthi imiphakazi ayizame ukusivuselelela amasiko ethu ayesenziwa ngomkhulu kudala ngoba impilo isemhlabathini ke sizame ukuthi kuvuselele amasiko ethu kuphunywe itenyelo kudojwa amathambo njengakudala izululini sikwazi ukuzimela ngoba le nto le ezepolitiki ayizi kusisebenzela mangibheka nje ubuka le emashoneni izinto zenzeka khona kodwa ngapha kithi somiso sihlasele kakhulu kakhulu ngapha eMandebeleni masingazama ukubuyela emasikweni nje ethu sikwazi ukuzimela siye nasenjelele siyaxolisa lapho okonakale khona izululini siyidlimele futhi noma sesiyacela ngale soyacela ushukela kodwa ukudla sinawo
into kunganceda izwe leZimbabwe ukuthi nje kubuso omnomhlobo ngasoshona komna ngagwa ngale ukuthi udivelo zothatha ngichiwenga ngapha kuMDC ozothatha ngutem bayibhide kwindebelo vice westshoni so amandebela abo sami phumani phumani kusile uyakhanya lo even la kuphethe khona abantu be-SCC ngizathola ukuthi abantu abaletha bezosebenza endaweni zakhona ngamashona kobo-1k ma-even izitimela zisahamba kodwa ungena ezitimeleni lapha ziyifolos uthole ama-security ngamashona whatever so lokhu zine eyilindeni ne-MDC ikusole lokhu kuthi akuyinto eroma abantu bayasebenzisana laba bantu asibambanini bantu bakithi nomthwakazi nawunqusa awusibambanini lezabo usabambananani ukuze kube lula kuze kube lula abambanani hayi ukuthi izani umqondisi yekuzapho umbozapho yekumqondisi ababambani singabantu banye kade umuzi nxa sudivideke ngaphakathi umuzi oyi-one nomthakathi uyangikhona ukungena khonapho ukuqamukana kwenu phakathi emrp lozapho kunomthakathi sekungenile phakathi abanye ngale abanye ngale selidivide ntlabo konke kufanele kunazelele sesemanzi so ungazi kuwome sikhumba lesi sesasesivundile kodwa sisagwaqeka gwaqani into yinibe rayithi
alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika amabutho akwele Russia abikwa esethethe isilinganiso sedolobho le-Severodonetsk kwele Ukraine okungamachumi ayithoba minwembili ekhulwini 80% uhulumende wele Ukraine ubikwa ehluleke ukuhlenga izakhamizi zaleli dolobho ngoba amabutho akwele Russia ebombe wonke amabholoho asuka kuleli dolobho sixoxele ngcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Tim Moringai
hayi mbona ngantwa uPutin la ngantwa he's lost his mind ngoba wangena laphana ekhuluma esithi yena ubefuna ukuzimbizela ama-Russian natives ukubulawa kwabo in the eastern part of Ukraine and then bathi bona bazaqeda impi lay in a few weeks or in a few days but isibona ukuthi ama-Ukrainians lawo ayalile athi hayi lokhu abakuvumi ngoba they have their own country and is sovereign so uthumezwa kwezikhali from other countries mina angiboni kurongo ngoba lawe ma ungabona ukuthi isibhakela seziqinile lapha kumele udinge lawa abantu abachaya into ehambayo so mbona lami i-Ukraine izimela njengelizwe elifuna ukuba there for a long time
manje nxa sikhangele osokwenzakele ngemva kwamalanga alikhulu angu-100 kulwisanwa siyabona ukubana impi yakhona ilokhu iqhubekela phambili lanxa ele Russia lalicabanga ukuthi impi le izathatha isikhatshana nje esincane sebethethe ilizwe lonke kungakutshengisani lokhu
hayi into esiyibonayo lapha yikuthi ma abantu bezimisele to defend into ababhelivayo it's in anything esiyibonayo in our lives ukuthi ma lawe uzimisele ukuthi hayi lapha ngizayenza into le iphumelele sibona ama-Ukrainians they were outgunned bebela amasocha who are not regular people sabona abantu abesifazana bephuma from Europe yonke bebuyele Ukraine lava chayiz kali shorter to shorter labantu abakhona ngale. So mina nginese ngengayibona ikhulunywa uNapoleon esithi morality or morale is three times more than a soldier. So khonapho yikho esikubona ukuthi abantu beUkraine bazimisele to the end.
Manje wena nxa ukhangela ubona ngani impilo izaqedwa yini inkulumo na kumbe kuzaqhubeka kunje size sibone ilizwe leUkraine selithabele lelonke.
Into ezaqeda impilo le ikukhuluma kuka Zelensky lo Putin ngoba zindala zombili wonke abafuna ukubuyela emuva kula muntu otshedela emuva. So ukukhuluma kwabo ngoba singabona ukuthi history yabo vele they are cousins lama Russians. So leyo ikukhulumelana kubabili ama leaders e-Ukraine le Russia ayabe isiphela. And sesibona ukuthi iRussia layo isingena kuma deficit ngendaba eziningi. So I think la bazacabanga ukuthi hayi kumele sebephume e-Ukraine ngoba it's going to cost them a lot of money.
Siyabonga Thimo Mringayi, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo 7:30 ntambama.